Uhulumende uthi ukusungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanyamazwe kumbe i-foreign exchange auction sokubangela ukuthi intengo yempahla ezitolo ingasakhweli mahlayana. Kodwa iziphathamandla zamankampani zithi ungabi le mithetho ebalulekileyo elawula ukusetshenziswa kwemali yilo udubo olukhulu kwezomnotho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha lo awusebenzi.
Uhulumende nxa esithi yena umsika wemali, imali yangaphandle uyaphumelela, angiboni ukuthi kungaba kuliqiniso, ngoba siyabona ukuthi intengo yezinto ezitolo ilokhu ikhwela. Kutsho ukuthi abalungisa iy'mpahla kumbe lalaba abangenisa izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe belokhu besithi bona bathenga imali emsikeni womnyama, ngoba imali ethengiswa kumsika womabhenki umsika we-reserve bank kayeneli. Ngabe sitsho njalo ukuthi umsika wakhona awusebenzi. Okunye ukuthi umsika wakhona uhulumende yena ulokhu izandla zakhe zilokhu zibambabamba yonke indawo, ngaye kuthiwa khona umsika wakhona uvulekile kungaba ngcono. Kodwa balokhu bekhuluma besithi bona hayi thina siyancedisa, baya allocator kumbe ungafuna ukuthenga kumbe imali yakhona kumbe ithiwa ilutshwana, hatshi angibona ukuthi umsika wakhona uyaphumelela. Kabawuyekele umsika usebenze wodwa, umsika ovulekileyo ukwenzela ukuthi imali yakhona ithathe esingathi khona ngesikhiwa i-market rate, i-optimum position.
Lokhu kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila nokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, unkosikazi Debra Mkasa, othi ilizwe livele alilamali yinqe ngaluphi uhlobo.
Okokuqala Gandhi, eZimbabwe akulamali. Ibhondi lona lelo vele kalitholakali emabhenki. Noma ungazuhambe yiphi ibhenki, akula bhenki ezakunika imali. Khathesi sikhuluma ngalaba abasebenza kohulumende abaphiwa ama-RTGS lawa ukuthi kumele kukhonvethwe, abaphiwe inostro yona le ama-US dollars ukuthi ikhonvethwe iye ku-RTGS. Lakhathesi sikhuluma kulabanye abavukele kuseni besiyabamba amalayini befike kuthiwa akula mali ebhenki. Akula mali ebhenki, kuvele ngitsho even lawena le imali, imali siyibona nxa zigada kubozupho uzupho nguye okanye ngathi ubambe i-bond note, but ezitolo akula. Njalo izitolo zonke sibi noma eselokitshini lapho endlala khona emagogwenosi noma uye edrobheni ku-OK omkhulu, uzabona abantu belayinile bathenga nge-forex. Izitolo zonke sezivulile vele ukuthi kuthengwa nge-forex. So lokho kukhulunywa ngohulumende ukuthi izinto kazisakhweli ngenxa yomkambo lo wawufakayo ayisikho qiniso.
Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ithi osomabhizimusi kabawuthembi umkambo wemali lo. Ungwenya uthi udubo yokuthi impahla yonke ithengwa phandle kwelizwe okubangela ukuthi ilizwe lingatholi imali yakwamanye amazwe.
Izimali ezifanele zibe khona ezokuthenga imitshina elungisa impahla zalapha elizweni kayibonakali, esingathi khona i-capitalization. Ngoba nxa impahla zilokhu zithengwa zivela ngaphandle kwelizwe, akutshengisi ukuthi kungenzeka ukuthi imali yakhona ingenela ukuthi imitshina ithengwe. Okwesibili, udaba lemali, imali yalapha elizweni ilokhu iyimali elula kakhulu, kayibambeki.
Unkosikazi Mkasa uthi okunye ukwengezelela udubo ukuthi akusela abayemukela ezinye indlela zokuthenga ngemali yefonini.
Akusela sitolo esisodwa esivuma iswipe. So laba bazafakelwa ama-RTGS abo laba bemanostro labo, ngikhuluma ngama-77 sebethwala nzima. Imali zabo zikhona emafonini, zikhona kumabhuku, emakhadini, but ikazisasebenza kusela sitolo esivuma iswipe noma i-ecocash. Imali siphelela ekujuseni kuphela ifoni. Kambe lelizwe lona lelo lokuthi uya $200,000 efonini ikhanya iphelela ekujuseni nje usufona nje tengamadata.
Ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi ilizwe ngabe liyasebenzisa irand lakwele South Africa ukuze kuphele udubo lwemali elizweni, kodwa uhulumende uqhubeka esala.